Udaba lweMozambique bakonkomo ludaba oluhluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana leZimbabwe, amazwe afana leSouth Africa layo iMozambique ngokwayo. Ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu, alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba. Ukuhamba kukamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique, ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi i-Africa ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abachithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa, ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokhu okuyabe kuzanywa ukuthi kulungise ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi, izinto ezifana lama-pandemic nala ama-corona, okudingakala ukuthi lamanye challenges nje akhangelana lelizwe. Ongakuthi ukuhamba kwesikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane, kungabi kakhulu, ngoba ukuhamba kukhanjelwa izinto eziyabe zingela mphumela emihle kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy, ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni, kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungela mphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto bafanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andivane ukuthi bahambe bayehlala kubana lama big conferences. Inwingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngitemba ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifanelazana lezi bazilungise.
Kule mbiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba, kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babunkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma uminister of defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique, iMozambique aselizwe elisihlalele lodwa mhlawumbe elisesihlengeni phakathi kolwandle. Kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC, under iSADC trigger noma under iSADC agreement, ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuthi kuphilisane ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane. Okungangokuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilisukumeli phezulu udaba lolu, kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi i-radicalism igcwale kulala mazwe njalo, noma kugcine sesiba lama-violences amaningi azaqhubekela phambili, kube kugcine sesiba lama-hatred ayenzakalayo within i-region. Kudingakala ukuthi i-SADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla, ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwenza ukuthi lento le iyenziphele. Okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyabe sekucatshangelwa ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu, noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu ubugebenga nokulolu bhubhane lolu lwenzakalayo olwethelelwe izimo olwenzakalayo eMozambique, bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kanti abalufuni. Kufanele ukuthi i-SADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolu lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele uthi nya.